isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kwalambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Lokhu ke ngamakhulu edlula kancane amabili 228 asebebulewe COVID-19 eZimbabwe. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7,888 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni.
EZimbabwe ke kubi lamhla ngoba leli langa akulambalisi othakileyo umqhathi engasenelisi kulokhu asinikeza khona.
Namuhla lusuku lokunanza umsebenzi wababalisi emhlabeni jikelele olu World Teachers Day, ngesikhathi ababalisi bekhala ngeholo eliphansi abalitholayo.
Sithanda ukuthi sibonge ama-councillors ethu ngokuma isibindi akwenzileyo lamhlanje. Batshengisile ukuba bexotshwa kumbe bangaxoshi bazavotela i-candidate ye-MDC Alliance. So ngalokho sibatshayela ihlombe elikhulu kakhulu.
I-MDC Alliance ithi uCouncillor Njabulo Sizibo waleli bandla usenqobile kukhetho lokudinga umeya weGwanda kulandela ukuxotshwa kukaCouncillor Justin Majale. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Lelokhu bengamakhulu edlula kancane amabili 228 asebebulewe COVID-19 eZimbabwe. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7,888 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni jikelele. Abasile kulo bezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,359. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1,513,858 labulala inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lasikhombisa 36,789. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 35,231,182 abatholakale belalo labulala abedlula isigidi 1,037,914. Kubika abekolitshini le-John Hopkins University laseMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzajezisa kabuhlungu ababangela udlakela behlomile kanye lababulala abantwana befuna ukusebenzisa izitho zabo njengomuthi. Uphinde wakhuthaza abantu ukuthi belandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ukwenzela ukulondoloza impilo zabo benelise ukuvota kukhetho oluzayo. Ube khuluma emathuneni e-Heroes Acre lapho ebekubekwa khona umnumzana Rufus Chikutu ophiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe. Iningi lithi limangaliswe ngabezomvikela abaningi abakade beqaqele uMongameli Mnangagwa. Ukuhlaziya amazwi akhe sixoxele umnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Angazi ukuthi uzajezisa baphi ngobana eqinisweni abantu abavele belezikhali ezokuqala bangaphansi kwakhe nguye umongameli okhangele ingatsha zonke zikahulumende. Ngitsho la mabutho la adula abantu ngezibhamu. Sisaluzwa ukuthi kulamasotsha amabili abulele abantu eFolosi. Ngabajezise phela sibone. Bakhona badula abantu siyakwazi ngomnyaka ka-2018 lanyakenye. Iba abadutshulwa ngezibhamu laba bantu ngaqalise khonapho engakakhulumi ngalezi ezinye izibhamu esingazaziyo. Ungabona kusenzakala into enjengale abantu bananzelele ngoba kuzahlanyelwa izibhamu ezimoteni zabo lemizini yabo ikakhulu laba abamabandla aphikisayo. Into le kayiqalisi ngesikhathi saloku kwathiwa ama-dissident babehamba bechiya izikhali bangazifica bona kuba bazifakile babe sebesithi ngezabo bani.
Siyambona njalo ekhuthaza abantu ukuthi belandele iziqondiso zokwenqabela igcikwane le-COVID-19 belungisele ukhetho oluzayo.
angaza ke athi ikuza menza anqobe ukuza kwenza ukuthi mhlawumbe ama MTC ehluleke uzamangala abambe phansi laba bantu sebelulungisile udaba lwabo ngangukholwa lokho sibili njalo khonapho futhi ngeziqondiso lezi zokuvikela i-COVID-19 abantu bakhe laba bagijimisane ekhwekhwela kwezinye indawo ungakhangela amanani abantu ade bekhona kuma-primary elections ezanu kwenye indawo bafika ama-1000 kanti manje ngobani kumele batshelwe ukuthi balandele iziqondiso ze-COVID-19.
Lowo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela ecingweni eseGwanda. Namuhla lusuku lokunanza ukuqakatheka komsebenzi owenziwa ngababalisi emhlabeni jikelele olwe World Teachers Day, kodwa ababalisi bezigabeni zeMathebelele bathi akulalutho lokujabulela ngaleli langa ngoba iholo abalitholayo liphansi kakhulu nxa liqathaniswa labanye ababalisi basemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika we-SADAG. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Sokuyiviki yesibili ababalisi bekhalala umsebenzi lokho izikolo zavulwayo ekupheleni kwenyanga edluleyo kampandula. Umbalisi weZimbabwe uhola amadola angamachumi amane lanhlanu awemelika i-$45 ukuthi abakwamanye amazwe awe-SADAG baqalela kumakhulu ayisikhombisa amadola emelika i-$700 kusiya kunkulungwane i-$1000 ngenyanga. Umnumzana Themba kuye moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yababalisi ye-ATUS esigabeni seLupane uqathanisa iholo labo lelabanye abasemazweni eningizimu ye-Afrika.
EZimbabwe ke kubi lamhla ngoba leli langa akulambalisi othakileyo umqhathi engasenelisi kulokhu asinikeza khona. Nxa sikhangela amazwe ase-Afrika aseduzane lato makhelwane bethu phecelezi bathi on average amazwe wonke la nxa sikhangela i-US dollar, South Africa, Botswana ihamba nge-$1000 pay, Zambia, Namibia 700, usubuye ukhangele eZimbabwe usukuthola ukuthi i-$45.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamongameli wenye njalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineu.
I-World Teachers Day ayisela mehluko empilweni ka-teacher ngathi ngoba sikhuluma ngo-teacher namhlanje ocwile ezikweledeni ulo ongenelisi ukwenza nje izinto ezi-basic. So mina ngibone ngani akula World Teachers Day esingayiselebreta.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo weMathebeleland North kunhlanganiso ye-ATUS, uthi bafuna ukuba iholo labo lifane lababelithola ngomnyaka ka-2018.
Ababalisi bonke nje jikelele ajabulanga thize ngaleli langa ngoba ababalisi bethu sebeyehliswe isithunzi kakhulu ngemali abayiholayo. Imali le incane kakhulu nje esingakukhalela ngalo ngosuku lolu ukuthi uhulumende asizwe angenele asiphisele kumali ebesiyihola ngo-2018.
Imizamo yokuxhumana labogatsha lwezemfundo kuhulumende yehlule ngoma bebengadobhi incingo belokhe besemhlanganweni wokukhulumisana lababalisi ngodaba lweholo. Kodwa umphathintambo wezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima ucine ephendula imibuzo ayethunyelwe yi-Studio 7 esithi bekungasilo daba egudwini olweholo lababalisi lamhla kodwa bekungumhlangano nje wokubonisana lababalisi elomphathintambo wezomfundo umnumzana Kane Mathema ukuze bazwisise ngcono izikhalazo zababalisi sisethula zinhlanganiso zabo. Ngeviki ephelileyo uhulumende wengezelele izisebenzi zakhe imali eyisilinganiso samachumi amane ekhulwini i-40% ngedola leZimbabwe, kodwa ababalisi bayala ukwamukela leyo mali bethi ayaneli lutho njalo balifuna lilidola leMelika hatshi eleZimbabwe. Ngelanga lokunanza umsebenzi owenziwa ngababalisi emhlabeni jikelele ele-World Teachers Day, abeMathebeleland bathi akulalutho abalujabulelayo ngoba sebengabantu asebeyehlisiwe isithunzi sabo kakhulu ngumqhatshi. Usuku lwababalisi lwalonyaka luthakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Teachers Leading in Crisis, Reimagining the Future. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhulumende ukhuthazwa ukuba alungisise udaba lweholo lezisebenzi zakhe, hathi ukube lokhu eziqila ngokuzinikeza imali ze-cost of living adjustment allowances. Izisebenzi zithi lokhu akusoze kwaqeda udubo lweholo kanye lokufuthelana okukhona phakathi kwazo lomqhashi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe yiziphathamandla zehlanganiso ezimele ababalisi elizweni. Umsekelo omkhokheli we-Progressive Teachers Union, unkosikazi Nokuthula Hlabangani Mpofu, uthi kayitsho lutho i-cost of living allowance.
Indaba yenale i-cost of living adjustment sizwe emaphepheni, sizwa ku-social media. Khonokho kutshengisela ukuthi i-government or u-employer uyadelela, ngoba kumele kuqale ku-leadership yama-union eyiyemela ababalisi, sibancebe indlela ukuthi hayi sesicabanga ukwenza lokhu. Kodwa bona bagijimela emaphepheni, bagijimela ku-social media. Thina esikufunayo isalary, salary ethengayo, isalary elingana le-$520.
Umkhokheli wenhlanganiso ye-Zimbabwe Teachers Association, uMnumzana Sifiso Ndlovu, uthi ababalisi babatshela ukuba kabenelisi ukuya emsebenzini ngoba bengelamali.
Osokumele ukuthi yena uhulumende azame ukuthi athuthukise iholo lababalisi, abancedise babuyele emsebenzini. Bengafika-ke emsebenzini abone ukuthi okokusebenzisa okukhangelane lempilo zabo kukhona, kwenele, njalo ukhangelane lempilo zabafundi kukhona, kanti njalo futhi kwenele. Okwamanje sizwa kuthiwa kuyaswelakala lokho.
Isikhulumeli senhlanganiso yomanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mavlas Khumalo, uthi uZulu ukhathazekile ngalokho okwenzakalayo, efuna lulungisiswe ngokuphangisa udaba lweholo lezisebenzi zikahulumende.
Siyabona ngathi esihulumende wethu sehlulekile ukulungisa udaba lwababalisi, sehluleke ukuvumelana lababalisi ukuthi isikolo zivulwe njalo bathole izimali zabo lezo abazifunayo, besithi bona they are now incapacitated.
Kodwa umphathi ntambo wezemali lokuthuthukiswa komnotho uProfessor Mthuli Ncube uthi konke kuhamba ngendlela. Uncube uveze lokhu emhlanganweni labahleli bezindaba owenzelwe emahofisini akhe kanye lakundlela yokuxoxisana yakulezi insuku yeZoom wokuhlaziya uhambo wasethe waluhamba emsebenzini wokwenza umnotho uhlaliseke phansi kohlelo olwe Transitional Stabilization Program.
There was a time when the civil servants didn't know when they would get their salaries.
Kwakusiba lesikhathi lapho izisebenzi zikahulumende zazingazi ukuthi zihola nini, ngoba sasingenelisi ukuhlelela lokho. Akusenjalo khathesi, sesenelisa ukusebenza ngalokho esilakho, njalo izisebenzi zikahulumende sesenelisa ukuthola iholo yazo le mali zamabonus ngesikhathi.
Civil servants are able to receive their salaries and bonuses on time.
Abenhlanganiso zababalisi bathi iholo lombalisi alithola ngenyanga eledlula kancinyane inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe, 4200, liyinhlekisa elizweni lapho kubikwa imuli yabantu abayisithupha isifuna inkulungwane ezilithumi lasikhombisa zamadola, 17244, ukuthi yenelise ukuthenga okudingakalayo empilweni ngenyanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
I-MDC Alliance to Councillor Njabulo Sizibo waleli bandla usenqobile kukhetho lokudinga umeya weGwanda kulandela ukuxotshwa kukaCouncillor Justin Majale obephethelesi isikhundla ngenyanga edluleyo. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance emathebeleleni North, uMnumzana Ntando Ndlela, uthi okudanisayo ukuthi uCouncillor Siziba ubebeka indodana yakhe namuhla etshone kungozi yomgwaqo. UMnumzana Ndlela uthi usichasisela okuningi ngalolu daba.
Bekungekho lula ikakhulu njengoba sonke sisazi ukuba i-MDCT le ekhokhelwa ngumama uThokozani Khuphe ilokuqhubeka lokhu isethusela ama-councillors ethu ngokuthi izabaxotshisa ekhansilini. Kodwa sithanda ukuthi sibonge ama-councillors ethu ngokuma isibindi akwenzileyo lamhlanje, batshengisile ukuba bexotshwa kumbe bangaxotshi bazavotela ikhandidenti ye-MDC Alliance. So ngalokho sibatshayela ihlombe elikhulu kakhulu. Okwenzakaleyo ukhetho lolu lugcine lusiba le-second run off ma ngingakubeka ngaleyo ndlela. Ngobe kuqaleni ama-candidates abekhona i-ZANU-PF ifield yama-candidates abamabili. Okwenzakaleyo i-candidate yethu uSiziba le-candidate ye-ZANU-PF okokuqala zithole 4 votes. Then i-candidate ye-ZANU-PF yasiza thola 1 vote. Then second round of election ama-councillors ethu amisibindi babambana bamala abantu bavotela ibandla ele MDC Alliance bavotela ukansela wethu omusha ubaba uNjabulo Siziva. Ukumangalisa ngakho konke lokhu ngibona ukakathekile kuba ngikutsho sithandekile kuba ubaba uNjabulo Siziva lamhlanje ubebeka izibulo lakhe. Izibulo lakhe lingcwatshwe lamhlanje kuseni ekhaya kibo kuseduze nje kweGwanda. Ubhubhe ngemva kokuba engene engozini yemota i-car accident. Ubaba ekuseni besemngcwabeni wagijima eqeda umngcwabo esiza kulolu khetho wazonqoba.
Uvotwe njani lapha? Kumbe kungabe kusitsho ukuthi banengi abasekela i-MDC Alliance?
Okumgceke sisithandekile kuba ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumama uThokozani Khuphe alila ngisho lo councillor oyedwa lapha eGwanda. Ama-councillors wonke aseleyo lapha angu-5 ngawe-MDC Alliance ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa. Ibandla le-ZANU-PF lama-councillors angu-4 kuze kuthi thina njenge-MDC Alliance sibe lama-councillors angu-5. Into kuphela umama uThokozani Khuphe alayo lebandla lakhe ukuthi bethusele ama-councillors ethu kuba bangayekela kuba sisekela kubona njengebandla labo lele-MDCT bazabaxoshisa ekhansilini.
Lo Mnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South sixoxela eseGwanda. Kodwa isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Khaliphani Phogeni uthi akulabandla le-MDC Alliance kulele-MDCT kuphela, njalo nxa uMnumzana Siziba ezithi ngowe-MDC Alliance laye uzaxotshwa njengokwenzakala kukhansila Majale. Besilokhu sizama ukuthi sithinte ukhansila Siziba ecingweni. Odokotela abelapha uMongameli Donald Trump weMelika bathi usesizwa ngcono kakhulu njalo ulakho ukuphuma isibhedlela loba yisiphi isikhathi. Usiwe esibhedlela seWalter Reed ngolwesihlanu ngemva kokuhlolwa wafunyanwa ele COVID-19. Yena uMongameli Trump wethule umbiko enkundleni yeTwitter esithi uzwa ngcono njalo ebonga uzulu ngokumfisela ukusila ngokuphuthuma. Uthe njalo ukuhlaselwa yilo mkhuhlane kumenze wafunda okuningi ngawo, lanxa nje engacacanga ukuthi yikuphi akufundileyo. Unkosikazi wakhe uMelania labanye abaseduzane loMongameli Trump ababalisa iziphathamandla zikahulumende wakhe abafika iphose ichumi labo bafunyenwe beligcikwane leli. Live talk namhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 eZimbabwe kanye lezombusazwe. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Hove. Uhulumende wakwele mali usekhulule izibotshwa ezedlula ikhulu ezinakanelwa ukuba ngamalunga awenhlanganiso yabalwa becatsha abeqembu le-jihad phansi kwesivumelwano sokuthi kukhululwe abantu abathunjwa ngabaleli qembu abagoqela isiphathamandla sezombusazwe esidumileyo sakwele mali kanye lesizalwane saseFrance esisebenzela inhlanganiso ezimeleyo enceda uZulu. Amaqembu achiyeneyo abahlamuki abalwisana labasembusweni kwele Sudan sebeze bavuma ukulobelana lohulumende isivumelwano sokukhumisana umlotha ukuze kube lokuthula kulelozwe uqeda udlame oseluchiye izigidi zabantu bengasela imizi inkulungwane lenkulungwane zalahlekelwa ngumphefumulo. Umongameli we-United States of America uMnumzana Donald Trump uvunyelwe izolo ngesonto ukuke aphume okwesikhathi esifitshane esibhedlela se-Walter Reed Medical Center lapho elatshwa khona umkhuhlane we-COVID-19 ukuze akhulumisane labalandeli bakhe ababuthene phandle kwesibhedlela bemfisela ukusila masinyane. Lokhu ukwenze ephakathi kwemota. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hove.
Umanisipala weHarare uthi imizamo yakhe yokulwisana lesifo sesihudo ikhanya ihamba kuhle nanku sokungamaviki ayisithupha bengahlaselwanga ludubo lwesihudo kulelo dolobho ngalesi sikhathi somnyaka abavame ukuba ngabe sebelwisana laso. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Leli lidolobha eselihlaselwe isihudo sekholera kusukela ngomnyaka ka-2008. Ngo-2018 isihudo lesi sahlasela inkulungwane ezifika phose kwezilitshumi sabulala abantu abedlula amatshumi amahlanu. Okhokhela isigaba esibona ngezifo ezisabalala ngokuphangisa kukansel yeHarare udokotela Kutsai Masunda uthi babona sesehla isihudo kuleli dolobha.
Sikhuluma kanje asila sihudo esisibonayo eHarare okwamanje, asila dysentery, asila cholera njalo asila typhoid.
Udokotela Masunda uthi kunje lokhe bethuthukisa indlela zokuvikela izakhamuzi ukuba zingahlaselwa yimikhuhlane ephathelane lokulondoloza ukuhlanzeka ngazo zonke isikhathi landoba bephakathi kokumelana-ke lomunye umkhuhlane ohlasele ilizwe lonke kanye lomhlaba jikelele owe-COVID-19.
Some of the measures that we are putting in for COVID-19 are also the same measures.
Indlela esiyilandelayo ukulwisana lesifiso se-COVID-19 iyahambelana lokulwisana isihudo, njalo kube kuyikho ukubangela ukwehla kwesihudo kanje.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Community Water Alliance umnumzana Timothy Chitamburo uthi uZulu umele athole amanzi hatshi enelayo kuphela kodwa ahlanzekileyo kuhambelana nalesiqondiso se-World Health Organization ukuze enelise ukumelana lezifo ezinjengesihudo loba i-COVID-19.
Since we talk about the quality is not enough.
Ikhwalithi yamanzi abasinikayo yiyo esiyisolayo kwenze ukuba labantu bengawathembi amanzi la, kanti lenani lingenani labantu bonke.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamuzi yeChitungiza Residence Trust unkosikazi Alice Guvea uthi labo babhekane lenhlupho zinye ezinjengeHarare ikakhulu ngalesi sikhathi se-coronavirus, ethi lapha lalaphaya bathola uncedo lwababuya lamatanka amanzi kulelo dolobha. Ethi okudingakalayo yikulungisiswa kodaba lwamanzi kokuphela lokuthi iChitungiza ethola amanzi eHarare kumele layo ibe lelalo idamu lamanzi.
Sicela kuhulumende ukuthi nga uyengezelela imali ye-devolution ukuze isetshenziswe ukusembela izibholane sithole amanzi. Sisamelele ukuthi sithole idamu lethu.
Ingcitshi kwezempilakahle zithi ukutholiswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo kulilungelo lomuntu wonke elimunyethwe yisekelo sombuso nakuzibopho zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Universal Declaration kumalungelo abantu kunyelo yomanyano wamazwe abensundu e-African Charter. Omanjinela emsebenzini wokudonswa kwamanzi anathwa yiHarare batshelele umsakazi ukuba bapompa amanzi ahlanzekileyo kuphela ukuba engene ebantwini. Bethi umbala obonakalayo nxa ukhona ungaba ubangelwa zimpompi zamanzi ezinye zazo esezigugile. Bekhuthaza ukuqhubeka abantu belondoloza ukuhlanzeka kwezinga laphezulu ngalezi zikhathi ikakhulu ze-COVID-19, ukugeza izandla zikhathi zonke, ukudla okufana lezithelo ezihlanzekileyo, ukusebenzisa imithi yama-sanitizer lokunye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Izakhamizi zakobulawayo zithi udubo lokusilela kwamanzi lokhu luqhubekela phambili osokusenza zephule iziqondiso zokumelana le-COVID-19 ngoba zitshona zilayinele amanzi ezibholaneni lasezimoteni zekhansili eziwalethayo. Imizi eminingi yakobulawayo iselenyanga phose ezedlula ezithoba mnembili ngelamanzi empompini, ziphila ngokunatha ematankeni ekhansili lemthonjeni, eminye ingahlanzekanga. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Iningi labantu bakobulawayo liveza ukukhathazeka ngokuqhela kodubo lokusilela kwamanzi besithi kubenza babe sengozini yokuthathela imikhuhlane lula ngoba batshona besondelene duzane laduzane kungalandelwa iziqondiso ze-social distancing. Isakhamuzi sikaWard 21 esizinda unkosikazi Othilia Sibanda uthi sebelenyanga ezimbalwa bengatholi amanzi lapho ahlala khona.
Asukholumalo amanzi kakhulu kusigaba. Kulezindawo esezihambe kwenyanga ezimbalwa vele amanzi engaphuma empompini lapho kule ndawo eziphakemeyo khona. Njalo khona vele wona laba thola bathola kwesikhathi esifitshane njalo akula lazibholani yonke indawo okwenza impilo yezakhamuzi ibe nzima abantwana bachapha iziporo besiyadinga amanzi okwenza impilo yabo ibe sengozini abanye beqa imigwaqo besiyadinga amanzi amanzi angikhona angazakali ukuthi ahlanganzeke okunganani.
Ukhansila kaWard 17 unkosazana Sikhululekile Moyo ongumgcinisihlalo weFuture Water Supplies Action Committee uthi iward yakhe ayilangisho isibholane.
Uhlupho lwamanzi olukhona kobulawayo luyaqhubeka luyaphambili. Nxa ngikhangele thina kuWard 17 ePhumula North asila lesibhorane esincedisa abantu ukuthi bathole amanzi kungayisiko ukuthi ikhansila ifisa ukuncedisa kumbe ama-partners. Kodwa kukhona ukuthi khona vele phansi kulamadwala njalo amanzi kukhanya akhatshana. Nxa kuyikuthi singawadinga kuyabe kumele kugejwe up to 110 meters maybe singahlangana lawo ngoba lapho kugejwa khona to 90 meters awanelise kaku awanelisi ukukhelela amabhakede lobafika 4.
Emizameni yokulungisisa udubo lwamanzi ngenyanga kaNcwabakazi umongameli Emerson Mnangagwa ube lomhlangano lekhansili yakobulawayo baphuma lendlela yokuncedisa ikhansili ukuba itholise izakhamizi amanzi. Ngenyanga ezedlule uhulumende uphe idolobho imali yokulungisa izibholane ezifileyo ezenyamandlovu ukuze kuphungule udubo lwamanzi lona osoluleminyaka lokhe lusehlula ukuphela kodwa ayisizo zonke esezisebenza osokubangele ukuba izakhamizi zicele uhulumende ukuba abagebhele izibholane duze lemizi yabo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors uSakho Lokerusek uthi akasoze abize abadlali bese South Africa ukuba bezophatheka emdlalweni wokuzwana amandla laleli qembu elizawudlala lele Malawi ensukwini ezilandelayo. Intatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlu lwabadlali abaza kuba ingxenye yeqembu lama-Warriors eliza kuyadibana leqembu elimela ilizwe laseMalawi lukhangelelwe ukuba lukhutshwe kusasa. Njalo umqeqeshi uLogarusic uthi iningi labadlali abaza kumba leli qembu ngabadlali abadlala bephesheya kolwandle.
We called mostly our players from Europe because
sibize abadlali abadlala kuzokazi lase-Europe. Imbangela kuyukuba abadlali bethu abaselizweni lase-South Africa sibe lamaviki ambalwa bengadlali. Ngalokho-ke sikubone kufanele ukuba siphe ithuba abadlali abadlala phesheya kolwandle ukuba labo bebonakale ngoba phela laba baseSouth Africa bavele bona bayaziwa.
Umdlalo lo kumele ube phakathi kweqembu leZimbabwe leMalawi uhlelwe ukuba udlalwe ngensonto khona leMalawi njalo ngumdlalo wobungani. Umqeqeshi uLogarusic uthi yena njengoba kungumdlalo wobungani uzabiza abadlali aleqiniso lokuba bonke bazathola ithuba lokudlala ngensonto.
We're gonna call only 17 players because
sizabiza abadlali abalithumi lasikhombisa ngoba phela abalithumi lanye yibo abaza qala ukudlala njalo sivunyelwa ukuba sifake abadlali abayisithupha bevela phandle. Lokhu sikwenza ngoba asingeke sibize umdlali odlala kwele Europe afike lapha singamdlalisi. Sifuna wonke ozabuya athole ithuba lokudlala.
Iqembu lama-Warriors lilungiselela ukuphatheka komncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo ye-Africa Cup of Nations njalo likhangelelwe ukudibana lele Algeria kabili ngenyanga ezayo umdlalo wangesonto nxa uzaphumelela uzabe ungowakuqala lapho umqeqetshi uLogarusicha zakhokhela ilizwe leZimbabwe enkundleni selokhu waphiwa walumsebenzi njengoba ezemidlalo zahle zamiswa yena esanda kuqhatshwa ngemva kokuba sekuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Inhlelo zemidlalo wenguqu zilokhu zisamisiwe elizweni leZimbabwe, kodwa inhlanganiso yeZimbabwe Football Association icele uhulumende ukuba ivunyelwe ukuthumela iqembu lama-Warriors kwele Malawi. Abadlali bazahle baqonde kwele Malawi bevela emazweni abadlala kuwo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.